umphathi intambo ezempilakahle enguye njalo umsekeli kamongameli uDr. Constantino Chiwenga utshele umhlangano lentathelo izindaba izolo ngesonto owenzelwe emahofisini akhe ukuba injongo yokuqhuba lolu hlelo yimizamo kahulumende ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise ukufinyelela lelo elikhangelelweyo umhlaba wonke ukuthi usiyafika inyanga kaNhlangula babe sebefike isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa 70% emhlabeni jikelele asebevikelekile ngokugcweleyo i-herd immunity. Unkosikazi Lindiwe Mdlongwa, isakhamuzi sase-Codri Park koBulawayo, uthi ukhathazekile ngendlela uhlelo oluqhutshwa ngayo.
Mina njengomzali ngilokuhlukumezeka lokukhathazeka ukuthi bakhuluma ngokuthi abantwana bahlatshwe, kodwa bese kusiba lalokho ukuthi nxa umntwana engahlatshwanga akangeni esikolo. So njengomzali vele angisuze ngimekelise ukuhlatshwa ukuthi ahlatshwe, ngoba engayekeli ukuhlatshwa kasuze ahambe isikolo. Kodwa ndingakunanzelela nje umkhuhlane lo wecorona waqalisa kudala, kodwa abantwana bethu baziphilela
ngezinye indlela. Unkosikazi Mdlongwa uthi sekuyikubamba abantu ngamandla ukuthi bahlatshwe leli jekiseni, ikanti ekuqaleni uhulumende wayethe kuhlatshwa abafisayo.
Ukuthi ngabana bavume ukuthi nxa engafuni ukuhlatshwa bomzali esithi umntwana engahlatshwa, ngoba kulamanye ama-challenges abantwana bayehlukene. Omunye akwanisa ukuthi i-ethe ehlatshwa agule, omunye abe normal. So ngingazi-ke khona lapho, but lokukhathazeka ngoba kungani i-threat, ngoba as it is asoze siyekele ukuthi abantwana bahlatshwe whether ngiyafuna kumbe kangifuni. So kumele umntwana wonke ehlatshwe, ngoba nxa engasahlatshwanga uyabe engasoze angene isikolo engela vaccination card kumbe certificate.
Abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu bathi lanxa belijabulela inyathelo eselithathwa nguhulumende elitshengisa ukuzimisela kwakhe ukulondoloza impilakahle lempilo yezizalwane zakhe, kunengi okusamele kwenziwe. Isikhulumeli senhlanganiso yezakhamizi eyeChitungwiza and Manyame Rural Residents Association, Kamera, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uthi bakhathazekile ngokungalandelwa kweziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19 lapho kuqhutshwa imikhankaso yokudinga usekelo kukhetho lwama-by-elections.
Sibona kathesi abantu besima kumarali, sibona kathesi abantu bebuthana kakhulu, thina singafiki ku-70% immunity njenge-target yona leyo efakiweyo. Sibona njalo ukuthi uhulumende angaya lalokhu encedisa abantu. Bakhona abalahlekelwa ngemisebenzi, bakhona abalahlekelwa ngama-investments abo kulesikhathi i-COVID-19 isathisa kakhulu.
Uqhubeke uKhumalo ekhuthaza uhulumende ukuba angaqakathekisi okwejekiseni lokuzivikela kuphela, kodwa asize lakunhlala kahle yezizalwane zakhe, iningi lazo kungenza aphazanyiswa kakhulu yilolu bhubhane.
Abanye bathiwa vele bengela lutho, bonabo abantu bayadubeka kakhulu. Abanye baswela isikafu, abanye abaswela izigqoko, abanye abaswela ndawo zokuhlala, babehlala lapha emadolobheni bengela makhaya. Kodwa ukuphela vele okwayenza imisebenzi yabo, bayahlupheka abantu bona laba. Kuthi thina singathaba kakhulu manxa uhulumende laye angabona ukuthi angenza njani ukuze ancedise abantu bona laba.
Umqondisi wohlangothi olubona ngezempilakahle lokulondolozwa kwemvelo kumanisipala weChitungwiza, uDokotela Tondirai Khasu, ukhuthaza uZulu weChitungwiza kanye labo bonke abangahlatshwanga ukuba basebenzise leli thuba. Wazisa uZulu walelo dolobha ukuba ijekiseni leli liyatholakala kizo zonke indawo zokwelaphela zikamanisipala, abantwana besikolo bona bezolandwa ezikolo.
Whilst out of school children will be vaccinated at outreach points. COVID-19 vaccination has been scientifically and medically proven to work and is crucial in preventing severe disease, hospitalization and death.
Leli jekiseni lasolo latholakala ukuba liyasebenza njalo liqakathekile kwezokuvikela ukugula kakhulu nxa umuntu ethe wahlaselwa yi-COVID-19. Lisetshenziswa amathuba okusiwa esibhedlela kanye lokulahlekelwa ngumphefumulo.
Lesi isigaba sakuqala salolu hlelo esisungulwe lamhlanje ka 21 Mbimbitho. Uhulumende eveza ukuba sizoqhutshwa kuze kuyefika umhla ka 3 ngomabasa. Kuthi esesibili sona sizosungulwa mhla ka 2 Nkwenkwezi siyeqhutshwa mhla ka 15 kunyanga yinye. Ngimele isidwo 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.